Soku izika disendaba ku VOA Ndebele. Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza seWashington DC.
Olamukela ngenjabulo kuStudio 7 ngolwesithathu mhlaka 23 Nkwenkwezi 2024 ngudabo kancube. Endabeni zethu lamhlanje.
Into ziyakhwela kakhulu eZimbabwe, kuyinkinga enkulu kakhulu, ikakhulu nxa ukuqathanisa labantu abangasebenziyo, abantu abangazuzi imali inyanga lenyanga usuku ngosuku.
Umbiko webhanga lamazwe omhlaba, iWorld Bank or Africa's Pulse, owethule namhlanje uveza ukuthi iZimbabwe ngelinye lamazwe awezwekazi le-Afrika alitshumi lanhlanu alomnotho okhangelelwe ukungathuthuki kangako kulumnyaka ka-2024.
Kumnyaka yonale engu-11 indaba eku-chapter 14 eye-devolution ayikayenziwa mbe ngithi ayika-implementwa ilokhe iludaba olucezwayo.
Inhlanganiso elwela amalungelo oluntu eMatabeleland Institute for Human Rights isilobele idalele ephalamende incwadi ikhonona ngokungaphiwa kwezabelo amandla okuzibusa ngokugcweleyo i-devolution. Isigaba sePennsylvania kwelemelika sibikwa kungesinye sezigaba esingaba nomthelela wempumela yokhetho kukhetho oluzaqhutshwa ngolwezi lonyaka kuleli lizwe. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Umbiko webhanga lamazwe omhlaba iWorld Bank or Africa's Pulse owethule namhlanje uveza ukuthi iZimbabwe ngelinye lamazwe awezwekazi le-Afrika alitshumi lanhlanu alomnotho okhangelelwe ukungathuthuki kangako kulumnyaka ka-2024. Ugwalo loluthi umnotho weZimbabwe ukhangelelwe ukuthuthuka ngesilinganiso sokubili ekhulwini 2.2%. IWorld Bank ithi lokho kubangelwa yikukhuphuka kwentengo yempahla lokudla, imithelo eminingi kakhulu ehlawuliswa amabhizimusi kanye lokusela amandla kwemali yelizwe. Amanye amazwe awuzinga leZimbabwe agoqela iMauritius, DRC leGuinea. Umbiko weWorld Bank uphikisana lemibiko yomphathintambo wezemali usikhwicamfundo Mthuli Ncube othi yena umnotho weZimbabwe uzakhuphuka ngokuthathu lengxenye ekhulwini 3.5%. Ekhuluma eseSouth Africa uNcube wazise ukuthi iZimbabwe iphakathi kwamazwe alomnotho okhula ngesiqubu e-Afrika. Asanelisanga ukuxhumana laye ukuthi sizwe icele lakhe ngombiko weWorld Bank njengoba yabangadobhi ucingo. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa lengcwethi yezenotho njalelela amalungelo abathengi ekhokhela inhlanganiso ye-National Consumer Rights Association, umnumzana Efi Dlela Ncube.
Yebo, izinto ziyakhwela kakhulu eZimbabwe, kuyinkinga enkulu kakhulu, ikakhulu nxa ukuqathanisa labantu abangasebenziyo, abantu abangazuzi imali inyanga lenyanga usuku ngosuku, iviki neviki. Abantu banenge abangazuzi imali nxa ukuqathanisa lalokho okubona kusenzeka ezitolo. Kutsho khona ukuthi abantu abanenge bahamba besiyalala bengadlanga, kuse bangadli, abantwana besikolo bahambe baye esikolo bengadlanga. Kutsho njalo ukuthi imadlana le encane abantu abayizuzayo isiphelele kudleni, abasenelisi ukwenza lezi ezinye izinto ezokuzithuthukisa lokwenza okunye okufanele kwenziwe imali. Kuyinkinga enkulu leyo okumele ilungiswe ngokuba ubuyanga buyaqina ngenxa yokuthi izinto ikakhulu okudliwayo kuyakhwela.
Kuyiwa phambili singabona intengo yokudla iqhubekela phambili ikhuphuka na, njalo kumele uhulumende aluphathe njani lolu daba?
Yebo, kukhangelela ukuthi intengo yokudla iye ikhwela njalo ngenxa yokuselela kokudla kubangwe isomiso esikhulu kangaka esisibonileyo. Ukuthi kulungiswe lokho yikuthi uhulumende abone ukuthi ukudla kukhona, izinto zikhona, kube lula ukuthi abantu bangenise izinto ezivela kwamanye amazwe ukuze kungasileli. Ngoba ukukhweza intengo yezinto yikusilela kwazo, yindlela ezomnotho ezisebenza ngakhona. Kumele ke zingasileli ezitolo, puphi ingasileli, ithukela lingasileli, kungabi khona okusilelayo. Yikho kuzakwenza ukuthi intengo ingakhweli ngendlela ekade ingakhwela ngayo nxa ngabe izinto zingekho esitolo. kuyadingeka ukuthi kuqoqwe kuhleleke kuvinjelwe ukukhwela kwezinto ngokuthi zande zibe khona zingaswelakali.
Ukungafinyeleleki kwemali yeZimbabwe ebantwini kungaphathisa na ukuthi intengo zingaqhubekeli phambili zikhwela njalo limali ingasweli amandla.
Ukungafinyeleli kwemali yeZimbabwe izige ebantwini bonke abadinga ukuthi bayisebenzise kutsho khona ukuthi lokho okwakuyinjongo ukuthi iza kulungisa kakukalungiswa. Imali yonke emhlabeni ifanele ifinyelele kuye wonke umuntu oyidingayo, kwe angayidingi nzima, ifike nje itholakale ezitolo emakhaya, itholakale emaphoketini abantu. Bathenge ngayo ithukela isinkwa, bathenge ngayo amahlamvu, bathenge ngayo noma yini abayidingayo, babhadale ischool fees, babhadale amagesi amanzi, bathenge ngayo amatikiti ebhasi lendizamthina, lakho konke abakudinga ukusebenzisa ngemali. Kulapho yabe isiqale khona ukuba loncedo, ikakhulu nxa ingagcina amandlayo ibe lesisinto ikwazi ukulondoloza amandla, ikwazi ukulondoloza igugu elikuyo. Kulaphi yabisi loncedo khona olufaneleyo. Okwamanje isasilele ebantwini, abantu bayazibuza ukuthi kanti ingaphi le mali. Khona lokho kuyinkinga enkulu kakhulu, uhulumeni ufanele akulungise ngokuphangisa ingakaphelelwa ngamandla, ingakafiki ebantwini.
Umnumzana Efi Dlela Ncube ulwela amalungelo abathengi ekhokhela inhlanganiso ye-National Consumer Rights Association njalo uyingcwethi kwezombusazwe. Inhlanganiso elwela amalungelo oluntu eMatabeleland Institute for Human Rights isilobele idalele ephalamende incwadi khonona ngokungaphiwa kwezabelo amandla okuzibusa ngokugcweleyo i-devolution. Isahluko sechumelane uchapter 14 wesisekelo sombuso welizwe i-constitution uthi lapho kulesidingo amandla lezibopho zikahulumende kumele kudluliselwe ezandleni zeziphathamandla zamadolobho kanye lezabelo ezilekhono lokugcwalisa lezo zibopho. Isahluko lesi sisolwa kakhulu yinhlanganiso le isithi asikubeki sobala ukuthi amandla kumele aphungulwe kuhulumende aphiwe izabelo ukuze zizibuse njengokufisa kwabantu okwavela sobala ngesikhathi kulotshwa isisekelo sombuso esaqala ukusebenza ngo-2013. Umkhokheli weMatabeleland Institute for Human Rights, uMnumzana Khumbulani Maphosa, nguye ohambise incwadi le ephalamende esithi leli dale kumele lilobe umthetho ocacayo oza kupha izabelo amandla okuzibusa ngokugcweleyo. UMaphosa uchasisele uNtungameli Nkomo oweStudio 7 okuningi ngalolu daba.
Sikwanisa 11 years i-constitution yeZimbabwe yasayinwa ukuba ibe ngumthetho elizweni. Kumnyaka yonale engu-11 indaba ekuchapter 14 eye-devolution ayika yenziwa, ngithi ayika implementwa. Ilokhe iludaba olucezwayo osolunganika lukho, kodwa siyananzelela ukuthi ngesikhathi sisenza i-constitution ama-provinces afika 8 weZimbabwe akhuluma kabanzi ngokuthi akwehliswe amandla esuka kuhulumende weHarare esiya kuhulumende bama-provinces labo hulumende bezabelo. Le into uhulumende wethu lokhe eyiziba engafuni ukuthi ayikhangele. Ngaleso sizathu ngihambise i-petition ePhalamende ngisithi mina nxa sibala uchapter 14 we-constitution Zimbabwe uthi yena whenever appropriate amandla azehliselwa kulawo ma authorities that are competent ukuthi awabambe. So ngiceleke ukuthi iParliamente isisize ngokusikhandela umthetho ozachaza ukuthi nxa sithi into iappropriate sithoni simeza njani uappropriate low. Nxa kuthiwa whenever appropriate sesifuna ukuba kwazi phela ukuthi kuba appropriate sokwenzakaleni sokutheni, kuyini okumele sikukhangele ukuze i-district kumbe i-province ithi hayi mina kimi lakho soku-appropriate. Then okwesibili bengisithi mina basincede futhi ukuthi nxa kuthiwa kuzehliselwa kulabo abacompetent okutho ukuthi abenelisayo ukuwabamba amandla, yikuyini esikusebenzisayo ukuqala silinganise simeze ukuthi wena uyenelisa na.
Uhulumende uthi umbuso wezabelo kudala waqala ukusebenza njalo uqhutshwa kuhle. lina kungaphi lapho elisola khona yikupho kubalulekileyo mhlawumbe okumele kwenziwe elithi akukenziwa.
I-devolution of power yikwehlisa amandla ezabelweni ukuze izabelo zenelise ukuthi zizibuse, zenelise ukwenza izinqumo, zenelise futhi lokuzidingela eyazo imali, hathi ukuthi zithole zikhongozele kuhulumende sengathi zinkukhu ezifuyiweyo. Izabelo kumele zenelise ukuthi zizidingele eyazo imali, zizibambele izembiwo ezikibo, zizibambele ama-projects okwenza imali akhona ezabelweni ukuze kube le mali, zikholekte izabelo ama taxes khonapho ku local level, ama tax azasebenzisa ukudevelopa i community yona leyo. Yiyo i devolution of power, hathi lokho abathi kukhona kathesi abathi i-devolution besitsho nje amapenanyana emali abaqhubela ama-province bethu beqhubela ama-district lama baphinde babatshele futhi ukuthi yenzani lokhu lalokhu lalokhu kube yi-priority. Isingaphi i-devolution khonapho? La kathesi ungakhangela nxa sisenza ama-budget ethu kumele aze aye-approve e-Harare ukuze i-budget ethu ipase. Ha-a, kasikwenzeni ku-finalize khonapha esabelweni sakithi. Yiyo devolution esikhuluma ngayo leyo.
Umnumzana Khumbulani Maphosa ngumkhokheli wenhlanganiso yeMatabeleland Institute for Human Rights ubexoxa ecingweni loNtungameli Nkomo oweStudio 7 eseHarare. Usomlomo wedalela ePhalamende umnumzana Jacob Mdenda ube ngabambeki. Inhlanganiso ezizimeleyo zithi zikhathazekile ngokukhahlanyezwa kwabantu ngabacatshangelwa ukuba ngamalunga ebandla leZANU-PF abaphazamise imihlangano eqoqwe lidale lePhalamende eyokuhlolisisa iziqondiso zePrivate Voluntary Organizations Bill. Zithi akumangalisi okwenziwe ngamalunga eZANU-PF ngoba afuna ukube ngumthetho welizwe. Abanye abalwa impi yenkululeko bathi bazajezisa inhlanganiso zonke ezikhanya ziphikisa okwenziwa nguhulumende. Kuchoni lokhu okwenzakale emihlanganweni ebiqoqwe lidale lePhalamende? Ukuze sihlaziye udaba lolu, uGibbs Dube weStudio 7 uxoxe lomnumzana Joseph Chuma omele iphelandaba chabalala idale lePhalamende njalo ofundela ukuba ligqwetha lomnumzana Fortune Mlalazi ingcwethi kwezombusazwe ozimeleyo. Umlalazi wakwasekela ibandla le-CCC elalikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa. Kuchuma usungula lengxoxo.
Uye ubuya uzozwenzile njalo sifuna ubana ugitleye good right ngizenza lokhu imali ebhekala imali egcala ebuyisaka entweni le enje sesengikhangela phela thina njengabanikazi belizwe kunasinithina angitsho ukuthi iZANU-PF ngabaye badle belingqoshu zempilo ngitsho wonke umuntu uhulumende womuntu wonke sesikhangela ukuthi umuntu lwana ubuye yini ukuzenza lokhu akuthiloyo. Ngoba phela into abona kulezi nhlanganiso ezibuya zicathile wesikhathi zaciniswa mangale sezifundisa ubutabani phakathi kwethu khonapha thina singalandelelanga sesilibaziselwa abantwana bethu. So kufuze sibe kwazi kunxa ukuthi yikho esikufuna kona kubana sibekwazi hayi abantu laba babuye uzofundisa lokho and soke siyakwamukedika abafuna ukufundisa njalo soke siyakwazi-ke yiko kanjani abakujongileyo khonokho hatsho ukuthi na uphaphame usibona umdrako ese-entafanifani kanti sefundiswe enye into engayisiyo. Yilo udingeko lebhili leyi ngamafitshane babamthemba.
Ye baba Mlalazi, ubumuza lapha ukuthi uthini ubaba ugolide ngena khonapho utho uyatsho ukuthi ye kumele kuhlolisiswe ukuthi kambe umuntu ulandani inhlanganiso zilandani kule Zimbabwe. Ye kuphosela kho khona
ibhili le that seeks to regulate ama-NGOs ikuthi eZimbabwe uhlupho sihlala sidinga nobuthakathi every time. Labo abathi ngabanikazi belizwe mbena abahlala bebusa ngenkani abazithembi, yikho-ke sebedinga ukuthi lokho sokusele kuma-NGOs la kuma-civic society bakubhidlize. Angazi ukuthi yini abafuna ukuthi bayiregulate ngoba sibona umhlaba wonke nje jikelele ama-NGOs lama-civic organizations aya-operator amaningi wakhona aoperate okusegcekeni bona abakwesabayo kulokuthi basitshele iqiniso ukuthi besaba lento abahlala beyikhuluma beyithi regime change yiyo okufanele abana baphuma okusegcekeni. Osokusimangalisa ke ukuthi lanxa sebefuna ukuthi balethe ibhili le iphase ngoba balama numbers eParliament bangenza iloba yini abayifunayo. Simangala ngoba izinsuku ezidlulele ezibe kusiba lama disruption kuma public hearing. Kwenziwa yini kathi ukuthela izweni laseZimbabwe singenelisa ukwenza izinto ngendlela eqondileyo. Ukuthi omunye owakwethuma sukume atsho umbono wakhe engazange athethiswe. Loko dube loko moyo bazikhulumele kwenziwa yini ukuthi izani PF ithumele abantu ukuthi bazo disrupt ayisoko ukuqala uzakumbula kubana around 2009 2010 somewhere there's Bali constitution saba lama disruption a serious kakhulu angazi ukuthi othuma labangani bakho mnangagwa bathilizwe lizakhiwa njani bona bese ba disruptive lanxa belamandla wonke owenza bakufunayo.
Chuma kutwali na vele nifunu kuti jenza santanda.
Awusiko kono uchungu mfowethu umlalazi. Ngiyabona mhlawumbe ukuthi mhlawumbe kwame iqhaka ngakubale kuhle. Ngithemba nawe uThembo unje uyakwazi. Akula lizwe whether ume use America, Britain, wherever. Ukuthi ama-NGOs abuyasebenza nje kuphela nje bahlana bengela governing act akula tenjani lokhu ngiyakuphendela sibili yithi sodwa ebesiloku singakabi lo mthetho okuregulariza ama-NGOs lawa nxa ebezosebenza e-Britain awusuzuthi uhambe uyokungena nje usuvule i-NGO yokusebenza uhulumente engabona ukuthi uyenzani kuhambe njani kutheni even i-America name whatever vela ula besiloku sayekela abantu labo besenza abakufunayo kungakhatheleki ukuthi unakutheni awuna nto esiyesabayo ama-public hearings awa ngizwile but mina I'm reliably informed njengomuntu oseparliament ukuthi hhayi into lezi bezisenzakala kabili abama-NGOs laba ngenxa yokuthi bona bona bafuna ukuthi into le ingatshintshwa bazenzile umathanda besenza ukugaka wabo bepaying people bebabhasa lokubabhasa ukubasa kumaveni zona lawo ukuthi besihambe beyodefenda ukuthi ona ibhili le ingabhaswa ibhili elibi kusetshenziswa izimali sibili bephezu kwabonokwana abethu bezibuyela ngokuthanda kwabo nxa bethu bayakhuluma bebedisruptor. So kwesinye isikhathi yikho lapha dusuka kugcina sokusenzakala izinto ongabelanga zenzakale.
Mnakazi uyavumelana logolide kwalapho
eZimbabwe asiyo sikhathi sokuqala ukuzama ukuthi bathi bafuna uregulator. Abanye bethu siyazi ukubana uma bethu bafuna uregulator bafuna uregulator ngoba bakukhangele with a suspicious eye ngoba besaba ukuthi kwenziwa le abahlala bekhala ngayo abayitivesitshe. Yikho ubona ama-organization amaningi ahlala elandelelwa izikhathi eziningi. In terms of lokhu akutshoyo ukuthi abantu sebephila impilo ezinjani it's unfortunate ukuthi uhulumende weZimbabwe ufuna abantu bahlale behawula izisebenzi yona sibona izisebenzi kahulumende amapholisa abahamba ngezicathulo ezijekileyo.
Lapha lizwe umnumzana Fortune Mlalazi ingcwethi kwezombusazwe ezimeleyo njalo owake waba kubandla le-CCC elalikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa lo mnumzana Joseph Chuma omele iphelandaba chabalala edalela eParliamente bexoxa lo Gibbs Dube owe Studio 7. Kwezi iphathelane lenemelika isigaba sePennsylvania ngesinye sezigaba esingaba lomthelela wempumela yokhetho kukhetho lukalwezi. Intatheli zindaba eVOA uScott Stearns uqoqe lolu daba olwethulwa nguChris Gande lukhangela ukuthi umongameli Joe Biden lomnumzana Donald Trump benzani ukuthi banqobe kulesi sigaba.
Isigaba sePennsylvania sibanzi njalo sidabukene okokuthi singathathwa langubani. Umnumzana Michael Stances ufundisa izifundo zePolitical Science eKolejini leTemple University.
We went for Donald Trump in 2016. We went for Joe Biden in 2020.
Sabotela uDonald Trump in 2016. Sabotela uDoe Biden in 2020. Sonke isikhathi kwaba lo voti angu 40,000 kube 80,000 esigabeni esilezigidi lezigidi zabantu. Sidabukene kancane.
USanchez uthi abavoti bePennsylvania bakhala ngomnotho welizwe kunye lodaba lokungena kwabokuza elizweni.
There's a lot of talk among Biden's folks trying to highlight the positives in the economy. It is still
wanda inkulumo kubalandeli ba Biden beveza ukuthi osukwenzakale kwezomnotho kodwa kukhanya kungamukelwa ngumphakathi okwenza babe beloke bekhathazekile ngomnotho welizwe. Abantu bakhathazekile ngomngcele wezansi yelizwe lanxa iPennsylvania ingekho duze lomngcele lo.
UTrump ukhankasa ePennsylvania ngokuhlasela uBiden ngezibopho zakhe zomngcele welizwe lenhlelo zamandla omlilo kagetsi angangcolanga iclean energy.
To think about what we have to go through and the things we put up with the border.
Ungacabanga isimele sibhekane lakho ngezomngcele singakhululekanga kwezamandla e-energy ngezimota ezingasebenzisi mafutha epetulo. Kambe abantu bazafuna ukuthenga imota ezisebenzisa amandla kagesi impilo zabo zonke.
Imota ezisebenzisa amandla kagesi lempahla ezivela kwele China zindaba ezimqoka esigabeni lapho abavoti abakhaliphileyo njalo behlelekile. UBiden kulinyanga ukhuphule umthelo wokuthenga impahla ezivela kwele China ngokuphindwe kane esithi ukungahanjiswa kuhle kwempahla ezivela kwele China kuqilibezela izisebenzi zakwele Melika.
I'm determined that the future of electric vehicles will be made in America.
Ngizimisele ukuthi elakusasa lezimota ezisebenzisa amandla kagesi licandwe ngabamela izisebenzi kuphela. Ngiyafunga.
UTrump utshele abanini bezibhamu ukuthi uBiden kanasithunzi sokubusa okweminye njalo iminyaka emine.
Joe Biden is the worst and most incompetent.
UJoe Biden yisehluleki esingazilutho njalo olenkohlakalo kubo bonke omongameli embalini yelizwe lethu.
UBiden ukhulele esigabeni sePennsylvania edolobheni leScranton njalo ukhankasa kulezindawo azaziyo eveza uTrump njengomuntu osetshenziswa izinothi ezingamabhiliyoneya.
We all know guys like that growing up. My vision of America is one of hope.
Sababona abantu abanje sisakhula. Indlela engibona elakusasa leMelika ngilethemba lamathuba alingeneyo ngumbono ovela eScranton kuzisebenzi ezifana lani.
Umsekeli kaBiden uKamala Harris ukhankase ePennsylvania kuyonale iviki ukungokwesine kuwonale umnyaka. Uthe abavoti bePennsylvania bengazayengwa nguTrump labanye bakhe.
We believe in the promise of America. A promise of freedom.
Siyakholelwa kuzithembiso zeMelika. Izithembiso zenkululeko, impumelelo nokulandelwa komthetho. Hathi kubalutshwana kodwa kuye wonke umuntu.
UTrump uthembisa izakhamizi zePennsylvania ukuthi uzabuyisela eMelika kusimo esasiyiso kudala.
In this moment, extremists are trying to divide our nation.
Kati abedlulisa amalawulo bafuna ukusehlukanisa njengesizwe. Siyababona bekhukhuzela inzondo kwabokuza.
Ucwaningo oluqutshwe liphephandaba le-The Philadelphia Inquirer kuyona le inyanga luveze ukuba uBiden loTrump banguthiki lobhanqa ePennsylvania. Inani labavoti abasakhulayo labangaso abamhlophe abavotela uBiden lehlile nxa kuqathaniswa lokhetho olwedluleyo. Abavoti laba yibo ababeqakathekile abenza ukuthi uBiden anqobe kukhetho lwesigaba lesi ngomnyaka ka-2020. Lolu daba lulotshwe intathezi zindaba ye-VOA uScott Stearns, lwethulwa emoyeni yimi uChris Gande.
Emidlalweni ye Premier Soccer League edlalwe namuhla iqembu le Highlanders libe ngutshiki lobhanqa le 1-1 lele Manica Diamonds emidlalweni oqhutshelwe enkundleni ye Barberfield kobulawayo. Iposo yeqale ukuhlohla ngemva kwemizuzu emibili kuphela, kodwa iManica Diamonds yaphendula layo ngemva kwemizuzwana. Iqembu le Dynamos lona linqobe ele Arsenal Movers nge 2-1. IManica Diamonds yiyo esibuyelilela njalo phezu kwengalane yemiklomelo, ilandelwa yiFC Platinum, yona elandelwa yiHighlanders kuzinga lesithathu. IDynamos yona ihlezi kuzinga lechumi. Sokuyisikhathi sokuzwa imibono yabanye benu lina balaleli beStudio 7 eliyithumele ngeWhatsApp.
Salubonani, salubonani kuStudio 7. Injani wothumba mbili ngoma athina sikhathele, sesikhathele nje iZanupf, sesikhathele ngayo. Asayifuna, asayifuna, asayifuna. Yini umuntu omdala ayenzayo? Into ayenziyo kuphela kuyakhala namamoshari, ngoba uyazi ukuthi vele abantu bazokufa ngendlala. Umuntu azazone nawo uNkulunkulu. Hhayi bo, asikhathele ngezama, hhayi sikhathele, sayiphuma, ayiphuma, ongene enye phaya. Uzonde izizonde nje la iy'nyamazana. Hhayi bo.
Studio 7, Studio 7, injani wasakazi abalaleli, thina siyaphi ila boni ndlala ngapha umgatheni okhulumayo ngaseQueen's athi uthini lo ndoda lo wabathi ngichabangu lo uthi sejoinile yini ngani haya ngiyamangala abanye abakhanya benisekela nezomamalwane khanya sekela uchabangu chabanga zangaza kukhuphe vele into eqakathekile ikondile baye vele ezifunela imali from ekuqaleni ngoba recall abantu kasareplesanga indawo eziningi waye barecallelani nxa ingala abantu
hello hello studio 7 yayibonizana xabana wathi namanye kuyasijabulisa but siyamangala nxabe ngani bayaukuthi awazakathi kungafaka ubani bemamele abantu kungangena ngotshivayo kunaphamba because siyambona umnangagungani ubambane kakhulu lo tshivayo nanko kathi sibakhipha umkhulu lo wamapholisi endlini leharare endlikana zibayinika utshivayo ngaliphi asikamotivile sikhundla kuzanup f but isithedele kakhulu imamele engangenanga ukuba ngupresident 2028
sipingile sibonge studio 7 ngilokudana kakhulu ngokuzwa ujob sikhala eselatshwa emazweni mayekhuluma amaqiniso ukuthi kwenzakalani kube labantu abamgxekayo abantu bezano baphika amaphika nkani ukuthi yibo abalesandla empilweni kaJob sikhala ukuthi be lento eyiyona zekwelatshwa kuphesheya baphika uhulumeni kamnangagwa le cabinet yakhe abantu bakhe bezano yiliphi iqiniso bake balivuma ngelinye ilanga ukuthi kukhona lapha abalesandla khona bonke labantu ababulawa izano lamanje basaphika sisukukurawundi kuze kube namhlanje labantu abababophayo labantu abanyamalalisayo akukho lo yedwa abavumayo ukuthi hayi kodwa lo sasimbophele lo kumbe lokusambulalela lokhu baphika konke bangamaphika nkani so uJob sikhala kame iqiniso engesatshiswa ngento engekho kakhulumela amaqiniso ngoba ukuchuba abamenza lona vele luningi kakhulu so hayi sithi uJob sikhala kalulame siyabonga
Studio 7 salubonani kahle sicela ukuthi uChabango eke stake manje into oyilandele ephalamende yini njengoba nesihamba nje esiyi-1 abanye sebaxotshile bonke ulandeni ulandele wona ama-ice cream lawo kanti ulandeni kodwa esikwaziyo ukuthi angeke last iZanup PF izambulala kuphela iZanup PF futhi iyabulala izakhampena ngawo ke nila so kuthiwa ubulewe opposition party lokhu siyakutshela sifuna ukushansi kukuba iZanup PF iyabulala abantu abaningi kakhulu isitimela simadoda amathole egcina amathamba abantu abafile uthengisa ibulawayo yonke usiyazithengisa wona kungesi khathi sempi ngawaqeda abantu abaningi kakhulu ngabe usubulele ibulawayo yonke akuzama ukuthi kuhloniphe mfowethu ngoba into yela nje ephalamende awusayazi ubulandi kuyalengisa ikhanda nje ephalamende ulokuphiwa wona ama-ice cream lawo adle sibone uzaphekanga kodwa siyakwazi azakubulala phana ama-ice cream to yafa kuphi kanti ngoba kunkomo basile olimkanda uphahla bafa unkala bafa ngayi iZanup PF chuma lapha eCosmos City eJohannesburg.
Labo ngabanye babalaleli beStudio 7 besipha imibono yabo. Lani lingathumelela imibono kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ulingakhohlwa liyalandela uhlelo lwe-Life Talk namhlanje kuhlelo asiyihluzeni bomama sixoxa labesifazana ngodaba lokwendisa amantombazana esesemancane. Singakehlukani wothi sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Umbiko wabebhanga lamazwe omhlaba iWorld Bank oweAfrica's Pulse owethulwe namhlanje uveza ukuthi iZimbabwe ngelinye lamazwe ayezwekazi le-Afrika alitshumi lanhlanu alomnotho okhangelelwe ukungathuthuki kangako lonyaka. Silugqiba lapha uhlelo lwethu namhlanje oluvalelisayo, nguTabo Kancube.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.